So we see card send up a VOA in Jebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-31 kwenkwezi 2021 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ezinye izikolo sezivaliwe ngenxa yokuthi akusela manzi. Phezu kokuthi vele abantwana kabafundi ngenxa yestrike esikhona, bafunda 1 day or 2 days. Ngapha manzi asevalisile futhi ukuthi abantwana bengafundi.
Abafundi bezikolo zedolobho leGwanda babiselwe emakhaya lamhlanje ekuseni ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi oluhlasele leli dolobho.
Lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff kasebenzi khona le ezethemc lapho kunikwa khona la maphepha. Yikho sithi thina ama charges la asebekwe kuye akalandayo.
Intatheli izindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo obutshelwe udaba lokuphathisa intatheli izindaba zeleMelika ukuthi zingene elizweni ngokungekho emthethweni uncitshiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 670,755 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ezinye izibhedlela zibikwa lokhu zisilela ijekiseni e-COVID-19 ngesikhathi abantu abaningi sebeyidinga ngamehlo abomvu ukuze bayihlatshwe. Okwamanje abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 670,755 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gciwane elizweni jikelele. Kuthi abazinkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 341,218 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obulewe yileli gciwane kumanani ethulwe izolo kodwa kufunyenwe abalitshumi lanye 11 belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amatshumi amane 38,944 asebefunyenwe bele COVID-19 lokhu leli gciwane lahlasela ilizwe. Abafundi bezikolo zedolobho leGwanda babuyiselwe emakhaya lamhlanje ekuseni ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi oluhlasele leli dolobho. Abesibhedlela saleli dolobho labo bathi balakho ukubuyisela izigulane emakhaya nxa lolu dubo lungaqhubekela phambili. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abafundi besikolo seSt Christopher's babonakale sebephindele emakhaya ngehola lethumi lamhlanje ekuseni ngoba bekungela amanzi esikolo sabo. UZulu weGwanda uselengela amanzi ezindlini kusukela ngolwesine lweviki edlulileyo kulandela ukuvalelwa kwenkampani kahulumende ebona ngomsebenzi wamanzi ezinwa amandla kagetsi yikampani yezesa phezu kwesikwelede sezigidi ezilitshumilane zamadola $14 million. Unkosikazi Duduzile Masilela wayisakhamuzi se-Peace Corps uthi ukuvala kwamanzi lokhu sekuphazamise abantwana ezifundweni.
Ezinye izikolo sezivaliwe ngenxa yokuthi akusela manzi. Phezu kokuthi vele abantwana kabafundi ngenxa yestrike esikhona, bafunda 1 day or 2 days. Ngapha manzi asevalisile futhi ukuthi abantwana bengafundi. Wesi sikhangele isituation esikuyisituation ye-COVID-19. COVID-19 ifuna ukuthi kuhlale kula manzi, abantu bahlale begeza izandla. So kathesi eGwanda sikurisk yokuthi kungaqhamuka iloba yikhorela, iloba nini.
Osaphethe isihlalo somqondisi wesibhedlela seGwanda, Mnumzana Blessing Gwarimbo, uthi balakho ukuthatha mnathelo alukhuni xa udubo lwamanzi lungaqhubekela phambili.
Indaba yamanzi vele leyo is a time bomb leya, because we are looking at izinto eziyabotyphot lapho ezathona sezibamba abantu njengalapho esibhedlela lapho we are planning to discharge most of the patients.
Lanxa izinwa ivuma isikwelede sezesa, ithi umasipala weGwanda layo lesikwelede kuye sezigidi ezilikhulu lamashumi amane amadola $140 million, osekudala ukuthi yehluleke ukubhadala iindleko zamandla kagetsi. Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi sebexoxisane lezesa ukuthi babhadale ngeyali imali ukuze amagetsi avulwe.
We have had discussions with izesa and izesa they have agreed ukuthi if we can pay at least 1.5 million funa bangasivulele, so it's I hope maybe if goalposts do not change bayinxenye latest by tomorrow kufanele sibe lamanzi. We just hope so.
Iningi lezakhamizi lizole kakhulu inyathelo olithethwe izesa lokuvala amagetsi ezinwa ngalesi sikhathi lizwe lilwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Izinwa yiyo ehlambulula amanzi edolobheni leGwanda ibisithengisela umasipala osukathengisele izakhamizi lawo manzi. Okwamanje izakhamizi zikha amanzi ezikotsho lasedamu leMthabezi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo ovalelwe esitokisini ngeviki edluleyo phezu kokuphathisa intatheli zindaba zelemelika ukuthi zingene elizweni ngokungekho emthethweni kuncitshwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail namuhla emthethwandaba wakobulawayo. Umoyo wabotshwa ndawonye lesisebenzi sogatsha lweZimbabwe Media Commission uMnumzana Thabang Manikwa. Umanje unkosazana Rachel Mugangwa uvumelane labatshutshisi ukuthi umoyo engaphiwa ibail esithi ngoba icala lakhe likhulu kakhulu okokuthi lingabangela ukungahlaliseki elizweni. Umoyo omelwa ligqwetha uDoug Coltart sokuzamele akhweze udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo owe-High Court. Sixoxele sikhulumeli zenhlanganiso yentatheli zindaba ezisachathulayo eyi-Young Journalists of Zimbabwe uLeo Munende othi bayakusola ukubotshwa kukamoyo.
UJeff Moyo ubotshelwe ukuthi kuthiwa ubehamba le ntatheli zindaba eze-New York Times zingela amaphepha akwanileyo okusebenza eseZimbabwe. Thina lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff kasebenzi khonale eZMC lapho kunikwa khona la maphepha. Yikho sisithi thina ama charges la asebekwe kuye akalani layo. Uhulumende ufuze ehluphane leZMC, eqedelane leZMC, ehluphane le ntatheli izindaba ezingene ezingela amaphepha akhona esizwa kuthiwa uhulumende uzitshele kwathiwa zihle zibuyele lapho ezivela khona. Kuyasihlukumeza lokhu. Khathe sesizwa kuthiwa uJeff ukhishiswe izigqoko zonke wabekwa esitokisini kobulawayo. Sikuwinter khathesi, nguJuni lo oseqala kuyagodola eZimbabwe. Sesizwa kuthiwa omnye wethu usebekwa kumbe uselala esitokisini engagqokanga kumbe egqoke ishoti kuphela emqandweni onje. Siyakwazi ukuthi uhulumende kala mali yokuthenga kumbe le ngubo nje yokuthi nabo bekhudu.
Lokhu kuyatshengisa na ukuthi intatheli zindaba zisebenza zingakhululekanga elizweni na?
Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende yena akafuni vele ukuthi intatheli zindaba zisebenze ziseZimbabwe. Okokuqala, uhulumende sizwa kuthiwa uselomnyaka eyalisa intatheli zindaba ezaphetsheya ukuthi zizothatha indaba kumbe zizosebenza ziseZimbabwe. Ludaba esizabe siludingisisa ukuthi luhamba njani ngomvulo. And then okwesibili, lokhu kutshengisa ukuthi yena uJeff usengomunye wabantu abakhangelwe nguhulumende ukuthi basebenza njani. Osekusethusa thina njengentatheli zindaba ezisakhulayo ukuthi kulokhu kutsho ukuthi lathi sikhangelwe phela nxa abadala besenzwa nje sebelaliswa ezitokisini bengelazigqoko, thina manje bangasenzani?
uLeo Munende isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba ezisacathulayo eyi-Young Journalists of Zimbabwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. inhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo zimanyene zibuthanisa impahla ehlukeneyo ukuze zenelise ukupha odokotela abatshelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Uhulumende laye usethe uzaphathisa ngokwakha izindlu ezatshayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkampani eChampions Consumer Brands yakobulawayo inikeze odokotela imigodla yempuphu engamachumi amane lanye, i-41. Okunye njalo osokuqoqiwe inhlanganiso zakobulawayo kugoqela ukudla, izigqoko, impahla yendlini, isepa yokugeza lokuwatsha lokokusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Jana Ncube Musimwa, olilunga labaqale inhlanganiso ye-IM for Bulawayo, i-trustee, uthi sebetholile impahla kanye lemali.
Esesikutholile okwamanje zimpahla, sesithole lokudla, lezinto zokusebenzisa endlini ukuklina, sithole ingubo, sesithole labanye sebeqalisile ukusibisela imbheda, I think sinombheda 1 lamamatrasi, kulomunye layo sipha amakhetheni, izinto ziyangena sibile lemali isingena, asikatholi okukwaneleyo. So sicela sibili ukuthi uBulawayo asukume sisapote odokotela bethu.
Unkosikazi Musimwa wengeze ethi odokotela baqakatheke kakhulu esikhathini lesi se-COVID, ngakho kumele baxhaswe nxa behlangane lobunzima.
Sihlangene ukuthi sincedise ukubisa, sibizelele uBulawayo jikelele, bephelelwe yinto yonke. Imlilo lo wathi utshisa, watshisa baphungu uphunyuka nje kuphela lalokho ababekugqokile. Asihlangane nini njengabantu bakobulawayo, sincedise odokotela bethu. Kuqakatheke kakhulu, ikakhulu ngesikhathi lesi se-COVID-19.
Unkosikazi bekezela amaplanka owasungula inhlanganiso yabomama eBulawayo Queens, uthi babone kufanele njengabomama ukuthi bancedise.
Sithe sibona ingozi leyi, sakhumbula ukuthi abantu laba abayehlelwe ingozi leyi ngabantu abethu. Akukho lapho abangathola khona uncedo ngaphandle kokuthi thina omama sisukume sibancedise. Abantu abethu laba yibo abantwana abalithemba lethu lakusasa.
UDokotela Munashe Mudumiso uthi lokho besamukela izipho ebantwini kanye lomphakathi wakobulawayo.
We are coping quite well. We've been given some temporary accommodation at
okwakhathesi siqhuba kuhle, sesithole indawo yokuhlala. Abanye basese-Hotel St. Patrick's koBulawayo, abanye baseBulawayo Poly. Uhulumende kanye lozulu wonke bayasincedisa kakhulu, kungakho okwakhathesi sithi siqhuba kuhle. Lokhu sicela usizo ngoba abanye kabazange baphume lalutho ngesikhathi kusitsha. Siyabonga kakhulu uzulu wakobulawayo ngokusincedisa kangaka.
We have been pouring in a lot of support for us. So far, it's okay.
Sehlulekile ukuxhumana labo gatsha lwezempilakahle, kodwa umsekeli kamphathi ntambo walolu gatsha uDokotela John Mangwiro utshele iphephandaba leChronicle ukuthi uhulumende uzancedisa odokotela abavelelwe yingozi kanye lemuli zabo ekutholeni incwadi zokuzalwa, izithupha kanye lencwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport, okuhle kwaqala ukwenziwa lamuhla. Wengeze ngokuthi izakhiwo lezi zezibhedlela sezindala njalo bezinganakekelwa ngokugcweleyo, ngakho kuyadingeka ukuba zihlale zithuthukiswa ukuze kwenqatshelwe ingozi efana lale kusasa. Uchaze ukuba uhulumende uzakwakha indlu yabodokotela njalo athuthukise leyabongi. Odokotela abavelelwa ingozi bangamachumi amane, i-40, okwakhathesi abanye bahlala e-St. Patrick's Hotel leBulawayo Polytechnic. Inhlanganiso zakobulawayo ezigoqela i-Women's Institute for Leadership Development, i-Christian Alliance, i-Center for Innovation and Technology, i-SAIT, i-IM for Bulawayo, kanye labenkonzo ezehlukeneyo basukumele phezulu ekuphathiseni odokotela. Abalesifiso sokuncedisa bangaxhumana lenombolo lezi ku-WhatsApp +263 712 686 868, kuthi eze i-cocation 263 774 945 094. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubekela phambili kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ege sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa asesigabeni seFlorida kwele Melika abika ukubana abantu abathathu abavuke ubhova badubula abantu abakade besembuthanweni we-concert izolo ekuseni. Babulele abantu ababili, walimala kakubi abangamashumi amabili lambili, 22. Umsekeli kaMphathi Ntambo wezobudlelwane mele Indonesia lamanye amazwe omhlaba wethule umbiko wokwamukela ngenjabulo umbiko wosekelo lwelemelika lokuzama ukulungisisa ukufuthelana okuphakathi kwele Israel lele Palestine. Lokhu kuphume ngemva komhlangano awenze lomunye wakhe welemelika esikolweni salelo lizwe iJakarta izolo ngesonto. Imbiko ephuma ezindabeni yokuthi eleBhilethane selizake lime ukuphathisa amazwe aselayo ibikwa isilethe ukukhathazeka okukhulu kwele South Sudan elingelinye lamazwe alobuyanga bezinga laphezulu. Abomsakazo weSky News yakweleBhilethane babika ukubana kunje abantwana abangaba yisilinganiso sokubili kokuthathu, 2/3, bahlaselwe yisifo sokusilela kokudla okwakha umzimba. Kodwa abezindaba abe-Associated Press babika ukubana eleBhilethane lithi lizaqakathekisa eleSouth Sudan ngoba lisazi ukubana kulo hlupho ukudlula kwamanye amazwe omhlaba.
Abazali babantwana abazalwa belesimo sokuba lesikhala enhliziyweni esecongenital heart defect bakhala ngokuthi kabanelisi ukufinyelela usizo lokwelatshwa kungenanhlawulo kwele Italy njengalokhu obekusenzakala. Lokhu sokubangelwa yikuba ele Italy ngelinye lamazwe ahlaselwe ngolaka ligciwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sokusitsho ukuba laba bantwana sebebhekane loduko olwengeziweyo ngenxa ye-COVID-19. Abanye babo babikwa sebesehluleka ukuphefumula kuhle, abanye bengasakhuli kuhle njengoba bengelawo amandla emzimbeni wokuthi bakhase kumbe ukuhamba njengalokho okwenziwa ngabasesibangeli sinye sokukhula. Unkosazana Nobuhle Moyo wakobulawayo ngomunye wabazali abalabantwana abazalwa belalesi simo se-congenital heart defect. Uzelwe elalesi simo ngomnyaka ka-2017 umntaka Mamoyo wasebonakala ngemva kwensuku ezintathu ukuba ulalesi simo esasesibhedlela seMater Dei lapho abelethela khona. Ingcwethi zezemkhuhlane yabantwana zananzelela khona lolu dubo kwasekuthiwa aye esibhedlela esikhulu sempilo Central Hospital ukuyathola usizo. Wayahlolwa umntwana ngendlela ye-echo. Empilo bamxwayisa ukuba ayedinga olunye njalo usizo kwesinye sezibhedlela ezinkulu elizweni seParirenyathwa Group of Hospitals eHarare.
Sahamba 5 times eParirenyathwa sisuka kobulawayo gade ngapha amafanzi kuyabe kunzima sifike khona luzothiwa akulabo dokotela akula ncedo esesilutholile. Sisoko sikhangelele ukuthi singathola uncedo kwathiwa kuzaba lama-opers ayenziwayo ngama-Korean akula nto. So far kwathiwa khona ilist inde kakhulu yama-op. So up to now she was 3 weeks old. Now sezele 3 years sesiyakwanisa i-4 years but akulancedo esesike salithola.
Uthi wazama ukudinga usizo kubosomabhizimusi, inkokheli kunhlangothi zikahulumende kanye labaphathi ntambo uMamoyo kodwa akalutholanga.
Ngazi ukuthi thina abantwana be-CHD bancediswa ngubani. Sazama into ezine ngama-organization sehluleka ama-Italian ancedisa abanye bethu abanye thina sikatholi ama-opu lawo abantwana bakatholi ama-opu.
Laba bantwana unkosazana Moyo uthi basengozini enkulu kabi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Unkosikazi Sithembile Dube wasemzini wePhelandaba West kobulawayo laye unomntwana oseleminyaka eli-13 yokuzalwa laye owazalwa elalesi simo. Ulandisa kabanzi ngobunzima abhekane labo unkosikazi Dube ngomntanakhe olesifo senhliziyo esaziwa ngokuthi yi-pulmonary stenosis.
Umuntu ohlale engizwa kuhle asilandawo eqondileyo yokuhlala. Indlu esihlala
yo iliane uti ile flow ye kware masithanyela iyasuka umthuli uthuli byamvala so mbijana mbijana umuntu lo anohlale ngani kezwa kuhle okunye futhi uhlupa entweni ezinjengokudla umuntu omakhethe nangokwakhe so ngokuswela angimnika khonoko enyabe ngukwanisile but ayikho abe kufuna pho angukwanisi ukuthi nguthenge
uqhubeka ethi indodakazi yakhe ifunda esikolo se King George esikobulawayo kodwa inhlupho zinengi ezigoqela ukuswela imali edingakalayo nyanga zonke yokushawulela imota ezithwala abantwana ababhekane lenkinga zokusebenzisa amabhasi lemichova engamadola emelika apho siyafike amachumi amabili 18 US dollars
ngihlushwa iBP angila mali yokuthenga amaphilisi wona lawo nginatha one ngemva kwe 2 days kube kathi kuyabe kumele ninathe ekuseni lantamba okunye ngumntulwana uhlala mbijana mbijana ayigula okhubazekileyo lo dokotela wakwakhuluma lokuthi kumele aye ku-operation e-India
ubhubhane lwe-COVID-19 lungakaqhamuki abesibhedlela se-All Souls Missions esisemuthoko bebeqhuba uhlelo lokusiza abantwana abalalolu dubo ngokubathumela kwele Italy lapho kade betholiswa khona usizo kungela nhlawulo kodwa luke lwamiswa okwamanje ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 lokhu bebekwenza besebenzisana labenhlanganiso ye-Brave Little Hearts imizamo yokuthapha amazwi phezu kwalolu daba okhokhela lesi sibhedlela se-All Souls Mission Hospital uDr Massimo Migani yehlule ngenxa yokuhlupha kwamagagasi axhumanisa omakhalekhukhwini wasethumela nje umbiko wakhe elandisa phezu kwalo uDr Migani uthi bakhangelele ukuluvuselela lolu hlelo ekupheleni kwawonalo umnyaka kumbe ekuqaleni womnyaka ozayo nxa konke kungahamba kuhle utshelela umsakazi wokuba lanxa kule mihlobo engamachumi amane emikhuhlane yenhliziyo ehlasela abantwana eZimbabwe eminingi yangkhona kabayenelisi ukuyelapha odokotela bakuleli okwenza abazali babanjwe ngamandla uyadinga usizo kwamanye amazwe wengeza esithi ele Italy lanelisa ukusiza abalikhulu kuphela ngomnyaka lokhu kusenziwa kathathu ngomnyaka kukanti bayabe bebaningi abaludingayo lolu sizo eZimbabwe uDr Migani uthi lesi simo yiso esifuqa abanye abazali ukuthi badinge usizo lwemali kuZulu ukuze banelise ukuyakwelaphisa abantu ababo kwele India okulenhlawulo enganeno khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ele South Africa seliqinise imigoqo yokuvimba umemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokukhuphula izinga lokuzivikela laya besibangeni sesibili i-level 2 lockdown kulandela ukuqansa kakhulu kwenani lalabo abahlaselwa ligciwane le-coronavirus. UThuso Khumalo usiphalo lodaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele-South Africa.
Enkulumeni yakhe ayethulele isizwe sonke umongameli Ramaphosa uthe asebehlaselwa i-coronavirus ngosuku sebephose bafike izinkulungwane ezine around 4,000 ngemva kwenyanga ezimbili leli nani lidlalela kunkulungwane eyodwa. URamaphosa uthe bakubone kuqakathekile ukuthi ilizwe lonke lisuswe ku-lockdown level 1 liye ku-level 2 ukuze kuqiniswe imithetho yokuzivikela. Uthe izabelo ezintathu ezibalisa i-Gauteng, Northern Cape, le-Free State seziphakathi ukuhlaselwa i-coronavirus ngamandla okwesithathu i-third wave ngakho kuqakathekile ukuthi kuthathwe manyathelo kungakabi kubi ilizwe lonke.
The proportion of COVID-19 tests that are positive has more than doubled.
Sikhathazekile ngenani labahlaselwayo eseliqanise kakhulu.
To more than 11%, even as we have increased testing across the country.
Phansi kwaleli hlandla ukwenqabela ukuhamba kwabantu sekuzaqala ngo-11 o'clock ntambama kusiyaphela ngo-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala zonke kuzafuze zivale ngehola le-10 ntambama 10 o'clock. Abaqhuba imbuthano kugoqela labezenkolo abasavunyelwa ukwedlula 100 nxa bephakathi kwesakhiwo kumbe 200 250 kulabo ababuthana phandle egcekene imingcele ezaqhubeka ivuliwe okuyinto esijabulise izalwane zeZimbabwe eziningi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi zindaba ezimnandi ukuthi imingcele isele ivuliwe.
Mina ngibona ngani kuhle ukuthi amabhoda ahlale evuliwe ngoba kuyasiza nje ukuthi abantu bengayenzi i-border jumping ngokuningi, because the more abantu benza i-border jumping ngokuningi is whereby khuhlane yamemetheka uyaphambili njalo nje khona lehlathini nento zero parents, women abuse ziwa khona.
Isiphathamandla lasebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Wisdom Kwananzi uthi ukuvalwa kwamabhizimusi bekuvele kungaba nempumela embi kakhulu kuningi lezalwane zeZimbabwe.
Abantu bakithi baphephela ekusebenzeni kuma restaurant sili lokho imisebenzi savulekile kubo ma restaurant ngoba sizwile sithi na ama restaurant azabe vala ngo 10 ukwenzela ukuthi abantu benelise ukutravela besiyafika ezindlini ngo 11.
Yesikhulume senkampani yemingcwabo iDow Funeral Services umnumzana Makotebe uthi ukuchiya imingcele evuliwe kuzenza umsebenzi wabo ubelula.
Kulama benefits amaningi kakhulu for thina ama Zimbabweans because ungathi acheka akusi affect on our movement. Siyakwazi ukutransporta sami siyobeka abantu bethu kahle ekhaya. Siyakwazi ukuthi abantu bakwazi ukustoka, bakwazi ukwenza ama up and down kanjalo, i-transportation kanjalo. Loba abantu bengahambi ngokusemthethweni kodwa ke siyakwazi senza amamins ukuthi sihamba nje.
Le yinto egcizelelwa ngumculi werumba oweqembu lenkaya Messengers u-Ishmael Nzilankata Ncube.
Ibuhle obukhulu kakhulu abesenzele bona thina njengamaZimbabweans abahlabeleli ngoba siyakwazi ukuqhubeka si-promoter umusic wethu laphana nalaphana and sikwazi ukuhamba ekhaya siyezenzela izinto esizenzayo. Kodwa bekungaba nzima uma ngabe ufica ukuthi usifaka level 2 then ebesevala amabhoda.
Abanatha utshwala labo batsha umpululu ngemva kokuba bungavalwanga njengalokho obucatshangelwa ngabaningi. Ngesikhathi kuvalwe ngqi izinto zonke ngemva kokuhlasela kwe-corona okulamandla, iningi lezalwane zeZimbabwe kwele-South Africa balahlekelwa imisebenzi, abanye baze babuyela ekhaya. Sobe sedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele-South Africa. Asebefile bona sobe sedlula izinkulungwane ezingamashumi amahlanu lesithupha over 56,000. Mesudo 7 Johannesburg kwele-South Africa ngimuthuso Khumalo.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu wele Highlanders uMandla Mpofu uthi wesuthiseka ngokuthola umklomelo owodwa emdlalweni wabo wenkezo yeChibuku Super Cup abawudlale leqembu leChicken Inn ngesonto. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Umpofu uthi umklomelo bawuthole ngemva kokuba ngutshikile ubhanqa 0-0 leqembu leChicken Inn yesonto uzabaphathisa kakhulu ekutheni bedlulele esigabeni esilandelayo esomncintiswano weChibuku Super Cup.
Kimi ngumklomelo oqakatheke kakhulu kumkhankaso wethu wokuthi sidlulele phambili kulo mncintiswano. Ngibathela ihlombe abafana bami ngendlela abadlale ngayo, ikakhulu nxa sikhangela isimo esibhekane laso. Ngiyaziqhenya ngabo.
Iqembu leHighlanders labadlali abayisithupha abazaze benelisa ukuyadlala ngenyanga kaNtulikazi ngoba kumele uqale kulungiswa amaphepha abavumela ukuba bedlale kuleli njengoba bebedlala kwamanye amazwe. Kusasa Group 1 iqembu leDynamo selibengela ukuqala ukuthola yonke imiklomelo yomithathu ngemva kokubhaxabula eliyadange 4 kanya. Umqeqeshi weqembu leDynamo uTondera Indiraya uthi lokhu kwenzakale ngemva kokwenelisa kwabo ukubhalisa abadlali babo abayisithupha abangazange bedlale emdlalweni wabo wokuqala.
Kube nzima kakhulu kithi ngeviki eledluleyo ngoba sicine sisebenzisa abadlali esingazange silungiselele labo. Kule viki labo badlali abakade bengabhaliswanga bebekhona, njalo uzakhumbula yibo abadlala sidlala leqembu leHighlanders kunkezo ye-Independence. Yikho nje konke kuhle kwahamba kuhle.
Kusasa Group 1 iqembu leDynamo selihlezi phezu kwengalane lemiklomelo emine ukuthi ngemva kwalokhu lamaqembu abalisele Cape United, eleHarare City, eleZ-PC Caribe kanye leHerentals wona le miklomelo emibili iqembu ngalinye. Emsileni wengalane kule qembu leYada elilo mklomelo owodwa, iqembu leChicken Inn lihlezi phezu kwengalane kusasa Group 2 lemiklomelo emine okulinani liphethwe iqembu leHighlanders lona elihlezi endaweni yesibili. Endaweni yesithathu kule qembu leBulawayo Chiefs, kuthi kwesine kule qembu leBulawayo City womabili amaqembu alomthomelo wodwa iqembu ngalinye kuzivasa group 3 iqembu lebackrainers ile likhokhelayo phezulu kwengalane nemthomelo yemine okulinane liphethe iqembu lecranbourne bullets lona ehlezi endaweni yesibili endaweni yesithathu kule qembu letenax lemthomelo yemithathu kusithele manyika diamonds ile lisemsileni ilingela ngisho lowodwa umthomelo kuzivasa group 4 iqembu lefc platinum ile likhokhelayo lemthomelo yesithupha njalo lilingene ngemthomelo yeqembu lenkezi platinum lona ehlezi endaweni yesibili endaweni yesithathu kule qembu letriangle kuthi kuyesine kule qembu lewawa womabili lawa maqembu kawana ngisho lowodwa umthomelo ngimele studio 7 ngobulawayo ngimujoseph njanji
siligqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalisayo nguChris Gandhi.